Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuMbimbitho 2024 ngoKhepu Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Angapha kunzima semathimini vele akula izinto umuntu ngoza phuma lebhakete litsho litsho lizinkonke lezifuyenda bhaka kunzima sibi.
Izakhamizi eziningi emaphandleni zithi kazela kudla njengoba amabele esejile njalo lamanzi ngasatholakali. Iqembu leyayo lendaza elinqobe eledynamos ngeviki ephelileyo belibhekane labosowabo namhla emagumeni. Salethulela ezabatsha lezokhulu lesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Izakhamizi emaphandleni ezigabeni ezijiyeneyo zithi amabele asejile njalo lezifuyo kaziselamadlelo. Ngesikhathi esifanayo zithi azitholi ukudla okumele kunikwe abalambayo ngurhulumente lezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Umnumzana Japhet Moyo ohlala esigabeni senduna uMathupula eJolojo uthi babhekane lendlala enkulu.
Angapha kunzima semasimini vele akula izinto umuntu ngoza phuma lebhakete litsho litsho lizinkonke lezifuyendaba kunzima sikwazi ukuthi sizaphephela kuliphi ilizwe lapho singancedakala khona ngoba lapha ya elizweni lakithileni asibe kunzima silapha akhanke lehulumende yethu vele ahlayo vele ayilandaba nabantu yona ezikhangelele enayo isayidi kuphela okuthi ikwazi ukuthi mina yimi engivusayo engikhangele izimbabwe yami kodwa hhayi izinkonke le mali okuthi uthole nje imali okuthi ngungathenga impuphu impuphu la isidura 50 kg oma 500-600 yonke iaya vele kunzima nokuthi sizayenze njani vele asikwazi lani ngalo mndeni yakhwanisa ukuthi lani lisincedise khonapho uma singathola abantu abasincedisayo shaya lincede elizweni lakithi leli akula plane lokuthi singayenzani khonapho umuntu akeshiyele ekhaya engayenzi lutho lokuthi uthole nje ongama-peace job vele akula peace job ongayithola ungayithola kubani peace job ngoba bonke abantu sebesebenzela impuphu kugcine sokuthi ayeba abantwana besindebeleni abafundi kade hayi sitshaywa isimo selizwe lakithi yilo into esitshayayo asikwazi loko ukuthi vele singayenza njani ukuze siphile siyiluleli lizwe nxa uyakhala phezulu lapho elizanze liye kuna khona silime next year indlala isitshaya kusukisela kathesi asikwazi vele lokuthi sizaphila njani sizayenza njani okwethu kuthiwa sesikhangele da unkulunkulu kuphela ngeyokwazi ngesesikhangele kuyo kuphela
selike layibona indlala enje selokhu lazalwayo lina
angaze ngubone loku sikuzela kwabokhokho le kodwa kimi mina hayi angaze ngubone loku okuthi kuyaswelakala izwi lokuthi umuntu ethole nje iphakede ngitsho ngitsho emasimini angaze ngubone ijini vele i-5 liter kona vele uke wathi kungena msuku umuntu uke wathi ngidla ihlobo ela kulahlobo okuthi umuntu uke wadla ihlobo ngitsho ngitsho kwalokuthi vele khonapha vele mbele nje mpongukuhlala vela ngikwalokuthi ngayenza njani langa liyatshisa unzima nokutshani kodwa kunjado ngani kumi ilisiwe ziyadukaduka sokuthile vele akusena okuthi kusakuthi ogadi ko-ogasti avele lezisiwe ziyabe sezihluka vele ziyabe sezihluka ukuthi sikhala kiyo yonke into ekokwethu ukudla okwezifuyo konke akula ukuthi nana vele singabambathi sithiye ma
cela-ke kuhulumende size ukuthi isicelo sakho sithini
uhulumende sivila ingenele sivila incedise sivile kuyaye ukuthi uje eminyakeni sayo siphezu kwehlobo manje kwalo nyaka kunzima kunzima sibili vele asikwazi okokuthi sisayanjanjani kuyavuka uhlale kuphela ikhangelane kuphela ekhaya okuthi vele lekhaya kakusazwanani ngoba kusela lo uthande omuntu kathi ngamuntu ezavuka abantwana bakhangele ubaba ubaba uhlezi la ekhaya kayenzi lutho okuthi kuyisho kuzahamba akula lutho olungahamba.
Uyakhala njalo umnumzana Trimo Mpofu ohlala eBulilima East
esigabeni sakwezinyama lapha indlala esibhekane la inzima kakhulu ngenxa yokunganikwa ezulu abantu abaningi abazange balime babadube abantu abaningi abazange balime ngenxa yokuthi izulu vele lapha kathesi kalinanga anyeke sithi lake lana kumbe njani alinanga izulu emadamu kakulalutho akulamanzi angenayo le mfula ayizange igeleze edube okwenzakalayo ukuthi abantu vele sebebhekane lendlala enkulu kakhulu enxa yokuthi abantu kusenesi sigaba kumbe kwenale ndawo abantu ngobuningi bebe-relye ukuthini badla ukudla kuphuma emasimini so pho-ke lo nyaka kakulalutho olutholakeleyo luphuma emasimini okungango ukuthi abantu babhekane lendlala enkulu kakhulu xa kungasayenzakalanga ukuthi uhulumende wangenela ngokuncedisa kumbe inhlanganiso ezizimeleyo zabuya zangenela zancedisa ngokudla kwezene zindawo izidumbu zendlala lo nyaka zingabonakala ziphuma emakhaya labantwana kubona baya ezikolo kuza kuba nzima ngoba umntwana kuzaba nzima ukuthi aphume ekhaya ehambe njalo esiye esikolo engadlanga ayijike engadlanga kuyaye kunzima kakhulu lokufunda vele kuyaye kungafundeki lokuhamba kambonti kungakwaniseka ukuthi umntwana ehambe kuseleso simo esayidini yezinyamazana kokunzima ngoba utshani abuzange bukhule utshani bahlunga baphula baphelela khonapho phansi inyamazana ziyabuvuthuza nje bunjalo bubuncane sebuphelile lasemanzini amadamu amadamu kangenisa ngamanzi kakulalutho sikhuluma nje amanye amadamu aloku acile ukuba lamanzi nalana amanzi ezulu la last of last year so okwenzakalayo ukuthi ludaka lodwa amanye amadamu vele kalamanzi total okungangokuthi inyamazana sizazibona lazo zisifa inkomo kunzima kakhulu abantu besikhangelela ukuthi engxe mhlawumbe abanye bazancediswa ukuthengisa izifuyo pho-ke njengoba lazo izifuyo zakhona zizabe zicakile zibulawa indlala njalo hayi kunzima indlala lo nyaka lethu
sibi isimo samabele elubhane njalo lokugugudeka komnotho sokuthiye abantu abaningi bengelakudla ezindlini umnumzana Morven Qhelisangwenya ngomunye wababhekane le ndlala
besikhona sithi khona senduksi lubhane dalua kwakudume ngethimba manje kathisi kakusalapho wabantu abafika khona isigodo so lala ade bethume khona amatete okulima imibhida i-dry spell ishayile kwavuthuzeka akulalutho namasimi la esiwathembile kathesi kuthile vele akula kubatshayile abadala kakula nto abaphila khona sebengathemba labo balabantwana basemazweni ukuthunyelela nje iremithi yibo abangaphila kangcono
uhulumende uthi uza kwenza okusemandleni akhe ukuba abantu bengabulawa yindlala usanda kubika ukuba amabele bhosi wonke ezabelweni ezijeneyo asethile ngenxa yokungani kuhle kwezulu ukubaselwa isikhudumezi somkhathi esibangelwa kakhulu lonyaka isehlakalo se-El Nino. Siyongena kusigaba esilandelayo siye sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kukhutshwe ukhetho namhla kwele Russia lapho kukhangelelwe ukuba umkhokeli wakuleli lizwe umnumzana Vladimir Putin uzanqoba. Abalandeli bakamoyi u-Alexio Navalny ofele entolongweni bebezimele phandle kwendawo zokuvota. Lokhu kuzondise uhulumende othi badelela njalo bephule umthetho. Abanye babo sebebotshiwe. Lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-Associated Press. UMnumzana Chuck Schumer okudalele Congress kule Melika uthi abantu bakwele Israel sebekhathele ngombuso kamnumzana Benjamin Netanyahu athi kenzi kahle kulelo lizwe elilwisana leHamas uthi sokumele kuqhutshwe ukhetho asuswe esikhundleni kodwa uNetanyahu uthi kayindawo lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Okwamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu.
Sangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya igama nguntungami linkumo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphatheleni mfundisi
siyahlangana sibingelelani bazalwana abathandekayo kumagumbi amane omhlaba ngosuku lwanamhlanje singathi sonke singasondela kuye umnini impilo umnini mandla wonke sibetha kuye konke lokhu okungaba kusixaka njengoba siza kuzwa-ke lapha elizwini lethu lanamhlanje elitholakala encwadini kanumeri kumbe amanani numbers ngesilungu isahluko ngesika 21 siyaqala ukubala evesini lesine verse 4 sisiya phambili basuka entabeni yasehori ngendlela yolwandle olubomvu uba bazungeze izwe lakwa-Edomi. Inhliziyo yabantu yaphela amandla ngenxa yendlela. Abantu bakhuluma kabi ngoNkulunkulu nangoMose bathi, nisikhubulelene eGibhithe ukuba sifele ehlane na, ngokuba akukho sinkwa, akukho manzi. Umphefumulo wethu uyanengwa yilesi sinkwa esibulana. Verse 6. UJehova wathuma izinyoka ezinesihlungu phakathi kwabantu zabaluma abantu abaningi bakwa-Israyeli bafa. 7. Abantu bafika kuMose bathi sonile ngoba sikhulume kabi ngoJehova nangawe. Kuleka uJehova ukuba asuse izinyoka kithi. UMose wabakhulekela abantu. Verse 8. UJehova wathi kuMose, zenzele inyoka enesihlungu uyibeke ensikeni kuyakuthi lo nalo olunywayo lapho eyibheka uyakusinda. Zihlobo zenkosi ezithaneleyo, ndithanda ukubana sibonisane ngelizwi lokuthi impilo le iyafana lomuntu ohamba endleleni iba lezinto eziningi. Ezinye ziyakhwabitheka, ezinye kazikhwabitheki, ezinye siyazidumisa, ezinye siyazigxeka. Laba bantwana bakwa-Israyeli bephuma eGibhithe besiya eKhenani bekhangelele ukuhle kodwa bephuma ebugqilini bukaFaro. Laba babedliswa imbuya ngoluthi, inhliziyo zabo zazimakha bekhangelele ukubana bazaphongusuka nje eGibhithe bazibone sebeseKhenani. Kanti akuzange kube njalo, kwakumele bahambe basuke eGibhithe beya eKhenani. Azange bakwazi ukuthi ekuhambeni kwabo bazahlangana lezigigaba. Yikho-ke iBhayibhili liyatsho lapho esibale khona uverse 4 ukuthi inhliziyo yabantu yaphela amandla ngenxa yendlela. Nxa siphila kuningi ukusiqeda amandla, kuningi kakhulu. Abantwana bakwa-Israyeli ababakhala ngokuswelakala kwamanzi baze bathi lesinkwa leso ababe siphiwe imana silula kasibafanelanga, basola bathi bakhujelwane eGibhithe ngabe bazihlalela khona eGibhithe. Kuthiwa bakhuluma kubi kakhulu ngoNkulunkulu nangoMosi. Into enhle nje ukuthi laba bantu sebebonile ukona kwabo, baya kuMosi bamcela ukubana abakhulekele. Lo owayekhangela inyoka yethu seyenziwe uMosi wayesila. Kutho ukuthi nxa sikhona phakathi kobunzima empilweni, kumele sikhangele lo olamandla okusisiza. Singakhangela emntwini abakhangelanga la uMosi kumbe u-Aaron kumbe ubaphristi, kuthiwa bakhangela inyoka leyo okuthiwe bayikhangele njengokutsho kaNkulunkulu basile. Wena-ke njengoba lawe ulunywa zinyoka eziningi, ukhangele ba asikhuleke. Baba, siphakathi kobunzima, sifundise okokwenza nxa sikhuleka kuwe. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu-ke mfoka Nkomo, sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namuhla sixoxa lonkosazana Boyithumelo Clow, yena omela amalungelo ezifundi eGreat Zimbabwe University njalo ephansi kwenhlanganiso yezinaso.
Rather than it is crazy issues. But my Yana question that they wanted to increase the issues, then the least issues you will 784 from 480. And that's a Yana. She says, 2 months in Melana, 525. like for ama arts, Benin, ama ilo, ya fawa ku 635, Benin, I medicine, and yeah, medicine, ya se vase 850. Then, after that, sa wiela te to ama students, sa wachele wuti kona, like, if easy, I outcome ye niki, in the so I need like ama figures if you from the name. Then admin side, yeah, admin since listening and Kwani is only going to if it's and it's better than when you in at least in your case you are going to do ama top ups during the semester. My then this week severely the new fee statement. He answers but I did 480.
In what delay? Ichoni ke ukuzifundi eGreat Zimbabwe University.
These students, our artists, our patella and our scholarships and stuff, but they don't have my English. When you have my English, every year, last semester, and they didn't even state which corner designs, amateur parts. Many of what I want to know, and I don't know if we are going to get to a series, Then, like, our fees, the last semester, really medical aid in funeral leave. Then, side pattern in the 48, including medical aid in funeral leave. This semester, that is when we are talking about funeral leave and medical aid, but are separate from fees. All right. Many would say that there are 40 double. Who 48 is but there are medical aid, the funeral leave. Says that there are 40 medical aid, the funeral leave, kuma. Service providers. Sapatel. Now the fees end after available release. See good of medical aid and funeral leave meaning would in a semester we have to pay if funeral leave the medical aid is a charge.
Abe scholar lapha vati guino kweze imali ze scholarless.
But if one if you nani I can like into a school. Of if they are doing nothing, I wouldn't have a sifunda funda flat nene, ama chairs, if any chairs students, I feel a very young girl, but still, what the city fees I want. In 8 semester, we just, I wonder, not me, I wonder, 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 I like, fake fund, and by a yard, okay, what if we wait, maybe, one program, like, last semester, though, or a graduation. After graduation, we are going to excel. I'm a master's degree. It's not like you. I want to be a lay. She was in my box.
Usigaba sabatsha namhlabe sixoxa lo nkosazana Voitumelo Clow omela amalungelo ezifundi eGreat Zimbabwe University. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguThabo Kancube.
Sawakholo Thabo Kancube. Wezemidlalo intotheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usedulela impumelelo yemidlalo edlalweni namhla kusigaba sePremier Soccer League.
Umdlalo ophakathi kwamaqembu abulawa yibulayo Chiefs kanye le Highlanders uphele zingujikelo obhanqa 1-1 enkundleni Papa Fields. Iqembu le Highlanders yilo liqale ukulitshayela emambuleni njalo lihlohlelwe nguLinoth Chikuwa ngemva kwemizuzu engamachumi amane lanye 41. Kuthe lebulayo Chiefs lihlohlelwe nguNevara Uji sekudlule imizuzu engamachumi amane lanhlanu 45. Umdlalo obusenkundleni yeBaobab phakathi kweChegutu Pirates kanye le ZPC Kariba uphelele ZPC Kariba linqobe nye 1-0 ngimele isidwe 7 Kubulawayo ngingu Joseph Njanji.
kwezemidlalo njalo nje owayengumdlali we-volleyball uNtombikayise Khumalo ukhala ngokuthi lo mdlalo awuselayo indumela owawulayo ngesikhathi bona besadlala. Akesizweni njalo uJoseph Njanji.
UNtombikayise Khumalo uqale ukudlala umdlalo we-volleyball esesikolo se-Greenfield Primary School eBellevue koBulawayo. Uqhubekele phambili ngokudlala lo mdlalo esefunda esikolo se-Asha.
Ngadlala e-Asha from 86 until 89, and then 89 I was chosen to represent iBulawayo, and then we went to Harare. We're being coached by uVulindlela lo Ruben Ndebele, and then my national teams were being coached, I can't remember the name, but I didn't travel with them due to e-passport, so I didn't travel.
UMakhumalo uthi kwakungekho lula ukuyancintisana lezinye izigaba ekuqaleni.
Ngangakaze vele ngihambe eHarare, kwakuyikuqala ukuhamba eHarare. Kwakunzima lapho kwakudlala i-volleyball. You know ukuthi ngathi ngifika laphana vele I think ngawisa amabhorami wonke oyi-6 ngoba hhayi kwakunzima ngale kwakudlalwa sibili, kwakungathambanga sibili.
UMakhumalo uthe sesuke esikolo se-Asha wadlalela iqembu le-Highlanders Volleyball Club, njalo uthi ngalezo nsuku bekuncintiswana kuze kube kuncane indawo.
Thina every Friday, Saturday, Sunday, it used to be volleyball from morning until 6 o'clock. It would even go up to 12 ebusuku usidlala lapha ne-BCD. Right now I've never heard of any matches or anything. So to me I'll say e-volleyball has failed at this present moment.
Uqhubekele phambili uMakhumalo esithi ulesifiso sokuba ngabe umdlalo we-volleyball uyavuselelwa kufanele kudala.
Up to now I'm still doing ama sports and I'm now a good cricket, unfortunately, because e-volleyball yafa ngaleso sikhathi, and we tried ukuthi siyilethe back but we failed due to ama financials. But I wish ukuthi ingabuyela kusona leso sikhathi thina esasikuyo by then.
UMakhumalo usebenza eZimbabwe Youth Cricket Academy, yona eyayisaziwa ngegama elithi Heath Strick Cricket Academy. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sike sizwe-ke abalaleli beStudio 7 bezikhulumela nje abafisa ukuthi sikuzwe ngalapha abakhona.
Igama lami nguJustice Moyo, ngizalwa eLwagwelo. Ngithanda ukubingelela abakomoyo komgwalo eLwagwelo, ngibuye ngibingelele abakomoyo eDonsa, ngibuye ngibingelele engafunda nabo eMdubiwa naseSemfethi komashiya, nabo bonke nje abaseLwagwelo. Ngingakhohlwa nomkhaya wami u-Ezra Chisa Sibanda, ngithi kunjani bhuti.
Mina ngugatsheni Studio 7 suka ngaseGwanda, kathi izandle kathi into eyenzayo elizweni lapha hamba njani. Yesh, kanti vele uthulwa ngikhona lopho ngokukhweza izinto, yokuthi umuntu vele ngafakwa esihlalweni kuyukuthi yena wadliwa vele sefakwa kwefeva vele kayabe ngasecabanga. Kuyini ekhweza izinto zonke, i-passport kuyakhwela, khathesi ama-tollgate akhwelile. Bareyze imali yani kati? Bareyze imali yokuthi begcwalise izikhwama zabo. Nansi le mgwaqo yefile, umgwaqo weGwanda Bulawayo, bedbridge lo ofile, uhambe ufisa uba amagodigodi okuyingozi okokuthi imota ziyaphela ngamagodi lawo. But bona akula nto abayenzayo ngemali yangkhona, bayithatha begcwalise izikhwama zabo lama-trunk abo.
Linjani lonke kustudio 7? Mina ngingukhumbu Ncube ngilanya eGoli. Ucela ubaba lo othi ucela umqondisi moyo we-MRP afike ewanke lebhinga akhulume inamba zakhe ze-WhatsApp kumbe lezefoni ukuze umoyo azofika kuwe khonapho okhona. Ngiyayazi na indawo yonke le yasewanke, kubo wanke lapho edeka drum eKanyambezi, eJambesi ngale, eCross Mabale, eDete, eCross Dete, eKamative, eTinde. Ngiyazazi indawo zonke lezi, naseBhinga le kuba kusiyanzundu konke uzuyefika eBhinga kubo Chunga. Ngiyazazi indawo zonke lezi. Ukuphi le ndawo wena? Faka iinamba zakho zeWhatsApp ukuze umqondisi moyo azofika kuwe khonapho. Ngiyabonga. Studio 7.
Yeah, laba ke ngabalandeli be Studio 7 siyabonga kakhulu. La ulakho ke ukuthi usithumele umlayezo wakho. Asizweni ke abanye ukuthi bathini ngeFacebook lapha ke besibuze ukuthi sinjani isimo khona ngapho lapha elikhona nxa sikhangela ngokoma okunyokumangalisayo kweleZimbabwe. Uthabisani Ntongande uthi ye okwalonyaka isimo sibi kakhulu indawo yonke bakwethu. Kodwa ke konke lokhu singakubeka ezandleni zikaJehova. Unonhlanhla Promise Khumalo uthi kwaze kwaba nzima emhlabeni bantu akuselanto esingayenza ngoba nanku nohulumende wethu kasinaki nokusinaka. Kuphela esingakwenza ukuguqa sikhuleke bese silindela ukubuya kukaJesu nje ngoba kulayini into esingayenza. Usigciniwe Sigci uthi ye bantu kuzima lonyaka asikwazi lokuthi siyacatsha ngaphi. Kuzobuya ke unkosi yazi inkosi lawude akulanto ezibambekayo lapha savota ye kodwa siyabona ukuthi lokho ngani kuyahlupha. Kuze kube uyake uloje Nkomazana Hlabangana uthi ya ngithanda uthwango lwakhe lumjida lapho sijoke umfanekiso wathi sofakile othango oluveza umuntu eqaqela insimu yakhe ngezigodo eziningi kakhulu. Kuzobuya ke umphikiseni Mkhize uthi abahlala kule South Africa ake behlangane bayobikela uShembe isimo esibi kangaka lesi ngoba kumedinga phela emasimini kulolutho hambani liyekhuleka khona ngale kuShembe. U-Ivy Mpofu uthi umnyaka lowo nezifuyo vele siyabona ukuthi azisathengiseki okwamanje kodwa kulabo abanelisa ukuthi bazithengise ohlani nje lenze ngesikhaphe khaphe. Hayi ke siyaboza kakhulu siyabonga lingadinwa lokusasa uthi ke sike sizwe ezomculo kwamanje.
Nanzalbona nobingelelayo uGoodman balele Ndlovu igama lami lokuzalwa kodwa ke igama lomculo ngisibiza ngobanele. Ngingumculi kaMasikandi ozalwa endaweni yakonkosikazi esigonyezelwe kwaClose K ebobi district ngaphansi kwenduna uMtshane Khumalo. Ya ngohlala ngilapha koBulawayo. Ngiqale ngomnyaka ka-2020 lapho ngakhipha khona i-single track yathi ngizomlanda emathuneni. Emva kwalapho ngazokhipha i-EP egoqela leyo ngoma ethi ngizomlanda emathuneni. I-EP sihloko sayo sithi Imali Yegazi. Okwamanje umculo wami obungakabi khona ebulenjini kodwa ngikhangela ukufaka ngokudala ama-CD asatholakala kimi kunamba zami ze-WhatsApp noma ezokufona ezithi +263 771 761 774 lapho entolakala khona. Ngiyabonga.
Shaka lomfana Goodman lapho uchayile sibo kumangalisayo wazi wasikhumbuza umoya mfana ubheke umozi luthuli bompa mfana wakobulawayo. Siyabonga kakhulu singagqiba uhlelo lwamhlanje othi sikhangele kade silazo izakhamizi eziningi emaphandleni zithi kazela kudla njengoba amabele esejile njalo lamanzi engasatholakali. Iqembu le-Highlanders Bosso Jila Moya elanqoba ele-Dalmos ngeviki ephelileyo libe ngutshile lobhanqa 1-1 lelebulaya city namhle emagumeni. Sugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje
olivalisemoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Yelani.